Mina into engiyibonayo, I think abantu sebehlupheke kakhulu. Into ekhona siqalela ekuthini abantu sebekholelwa uthi noma umfundisa ngathi wena noma ungasebenza athi wena you'll make it in life. As long as umfundisi etsho njalo, imali uzoyithola kuphela. Uyayibona into yakhona? Kodwa wena usazi ukuthi awusebenzi, uzoyithola njani ngathi imali ungasebenzanga? Nayona le into eyenziwa nguPaul Kagame Rwanda, ngiyafisa ukuthi ngabe lathi abakitho president bayakwenza khonokho. Kuvalwe amachurch lawa, ma kuyikuqala kuqalwe kahle kubonakale ukuthi onguye nguphi lo ongayisiye nguphi. Ngoba abantu laba kakhohlisa abantu laba. Bona abantu into ebuhlungu ukuthi abantu abakubona ukuthi lo umuntu lapha into yangikhona ngani ngufeda-feda, uzenzela imali la yi-business. Bona bangena ngenhliziyo bakithi uthole umuntu noma ukuthi uyenza into efana lokuvusa umuntu ekufeni, uzwa abantu besithi bayamkholwa. Uyikholwa njani into enjalo kodwa so? Uvukile umuntu, akula ngisho khothoni ulefakiwe emakhaleni, akula ngisho khothoni ulefakiwe endlebeni okubonakala kumbe emlonyeni ukuthi umuntu uphume emotshari. Kodwa uyakholwa wena ukuthi umuntu le-3 days esemotshari uvukile. Ah, yazi okunye kubuhlungu, yazi uyaswela lokuthi uthini.
Ye, kodwa-ke sike sakhuluma labanye abesilisa sibabuza ukubana kathi kungani abantu abakhanya bekholwa kakhulu khona lokhu ngabesifazane. Ukubona njani wena, ungathini kho?
Into leyi I think ukuthi kuze kukholwa abantu besifazane ukuthi obaba labo I think bathwalise omama luklubhu lapha ezindlini. So into leyi isukele ukuthini omama esikhathini esiningi yibo abadinga imithandazo ukuthi lingithandazise endlini ubaba kenzi kahle. Kusukela khonapho nje ukholo lwakhona solujoyinana umuntu bale ndlela nje ababayenga ngayo. Yazi mina ukuthi kwayala nje ukuthi vele kuyinto kwangikhona ngukholwe from kudala ngisese-South Africa kwangehlula. From ngiyakhumbula ngangilokukhuluma lobaba omntanami ukuthi akuyekela into zokuba unamathisela izitickers and beze emoteni kuthiwa yikho ukuthi ngingayenzi i-accident. Ma ngivele ngidrive obhedayo ngizoyenza i-accident lakanjani, hayi lokho kwezitickers and lokho ukuthi ukuthi umuntu ukhuleke se-Nigeria kuthiwe ninambambi i-screen se-TV ngizosila. Ukubhiliva njani into ezinjalo? So I think bale ndlela ababayenga ngayo omama begcina ngodivo abekhangelane lalo endlini agcine sewela la esebona umuntu lwane senguye umuntu ozomsindisa amkhuphe kule iproblem abhekane layo endlini lobaba. Kusukela khonapho
kodwa awukukholwa yini ukuthi bakhona abanye ukuthi ungahamba bakuthandazele kumbe ngamanzi kumbe ngamafutha okugcoba uhambe kumbe ubufuna ukuthi uyokhonjwa kumbe ukhonjiswe kube yikhonokho ugcine usuyendile kumbe kumsebenzi udinga umsebenzi uwuthole ngenxa yamafutha kumbe amanzi akwenzakali
khonokho bhutami? Mina into engiyibonayo kuyabe kusuke kwaqondana le nhlanhla yakho wena ukuthi lelo langa kuzokulungela. Angikholelwa konke lokho kuyizinto lokho izinto ezingekhoyo zonke lezo vele. Yasi mina ngizokunika i-example ukuthi kulesikhathi engike ngazama nje njengoba ngikubekela ngokuthi ngangilokuxabana lobaba omntanami ngendaba yezitika zonezo zamasonto. Kulesikhathi engangizama ukuthi ngisonte. Yabona ngesikhathi ngizama ukuthi ngithi ngiyasonta yikho lapho engangibona ngisiba lama-problems khona ebemaningi. Ma ngithi ngiyababuza ukuthi bantu kathi kwenziwa yini ukuthi ngesikhathi ngisithi ngiyasonta yikho lapho kulama-problems okwedlula khona ma ngizihlalele bethi kunjalo vele samadimona abekubona kumbe usathane sekubona ukuthi usondela kujesu yikho lapho akulinga khona. Uyakubona nje okuyi-explanation kwakho ukuthi akukho mina ngakubona ngokuya kwesikhathi ukuthi lapha I think vele ngikholwa into e-wrong kwajesu ngokwakhe angikhulunyisayo ukuthi kumbe ngise-Israyeli omunye umuntu uzobona ngathi kumbe sengifazi ngcono ngoba ngithathe Israyeli. Kodwa ukuba kwami la kungenze into yeBhayibhili ngayizwisisa ngcono than ngesikhathi ngingapho. Zonke lezi zinto lezi uJesu ngukhokho wabanye abantu. Thina silabethu okhokho. Laba bantu babuya beletha iBhayibhili basithinta thina kwathiwa amadlozi intweni. Kathi bona labo Jesu asimadlozini asibantu abafayo yini. Ungathi kathesi uJesu orayithi masingabuzani ukuthi makuthiwa somuntu ongafanga uyaphila. Ubona bhuti wami ngendlela abantu abasonta ngayo e-Afrika inhlupheko zonke zikhona ngapha. Lawa mazwe arelaxileyo ngento zesonto lezi amazwe angikhona ayathuthuka aya phambili abantu bakhona baphila impilo ezingcono kulathi kambe lisuthi alibona ukuthi kulento e-wrong esiyenzayo yini ngento zesonto zenezi lamabhayibhili.